ngibona ukuthi nxa kwakuvele kulokuphikisana phakathi kwama amalunga ancintisanayo, siyazi ukuthi uBobby Wine lo Museveni kuvele kulokuthize ukhetho lwakhona le-democracy yakhona vele ibhidlizekile. Ngaye umongameli wethu thina owanjengabomnankagwa laba ngaye bayacabanga kabafanelanga bazingcolise amabizo ngokuba belokhu bebonakala belabangani abalokuxabana phakathi okumela umbuso omuhle. Nxa kulobudlelwano phakathi kwe-Uganda neZimbabwe, osobhizimisi bayakulungisisa khonokho ku-African Continental Free Trade Agreement kumbe ku-commerce. Lokhu yikudlalisa izimali, yikufika nje abantu bechawulana umuthi esiphendu kwekhaya. Akula ngisho lazithelonisi.
Sesikhangela yena uMongameli Museveni, kutshoni lokho ukuthi ulokhu ebusa kusukisela ngomnyaka ka-1986, unqoba okuqotho yini?
Uzananzelela ukuthi ukuguqula isisekelo sombuso esokuntshintsha iminyaka kuncintisa iminyaka yomuyo yokubusa yenziwa yiwonke ama-dictators e-Africa. Umseveni uvele uphithekile ubhizi ngokuguqula imithetho yokubelokhu encintshisa kusukela ku-1986. Mina ngisele ijaha kuze kufike kathi sengingokhulu. Singacabanga ukuthi kulo muntu ongaba le yengqondo yokuthi asebenzele ilizwe lakhe kweminyaka emide njalo engupresident, uyatshengisela vele ukuthi abantu ababusayo e-Africa laba bathatha lula izimpilo zabantu gabakho-serious.
Sesikhangela amalungelo oluntu-ke kulelo lizwe, siyamuzwa umnumzana Wine lokhu esithi uyahlukuluzwa kanye labasekeli bakhe.
Ngoba phela yikho kusimangaza ukuthi amazwe anjengawa-America labana bathi balo mungane le-Uganda, ubungane bakhona uvele nokuthi u-Uganda iyalwisa amasosi lana ama-Islamic fundamentalist. Kodwa siyazi ukuthi e-Uganda that akula democracy. Ukhetho le-Uganda amaphephandaba yakhona amaredio akhona vele konke Museveni ufaka izandla zakhe. Nxa kulo ukhetho abantu bayabotshwa, abanye bayadutshulwa, kuyafana nobulezibawo ngosi. Ngibona ngathi nakuncedi lo.
Kungani ele-Uganda njengamanye nje amazwe lixhasa eleZimbabwe ngohlelo lokwabiwa kutsha komhlabathi le-land reform kanye lokuthi izijeziso zenotho ama-sanctions zethulo eZimbabwe?
Njengathi thina esafunda e-East Africa siyazi ukuthi u-Idi Amin owahluthunela amakula elamakhiwa amabhaba zabo wasuka wasukubiselwa ukuthi Amin sekhotshiwe. Kuyatshengisele vele ukuthi kule confusion yakhona ngoba lokuphambaniseka khona ngoba vele i-Uganda yona ekunanzeni amalungelo abantu abele mpahla zabo iyakwenza khonokho ngikhona lipho bebezwana labantu be-America. Kusekela nje ukuthi umhlabathi uthathwe kumbe izijeziso zikhitshwe. Ikukhuluma nje kwabantu vela abangabangani abahlukuluzayo, kodwa angikholi ukuthi kungatsho lutho ngoba nxa mina ngisithi mina Museveni uyasetshelwa i-America le-Britain le-EU. Yona i-America le-Britain le-EU bayibo abafaka izijeziso kwiZimbabwe. Akula-rational kutsho ukuthi vele uyabe ezikhulumela nje njengomuntu